Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi kuyaxokozela okumangalisayo eZimbabwe okwethuselwa khona njalo okubotshwa abaphikisa ibandla leZANU-PF. Umbiko owethulwe yi-ZPP uveza ukuba ngontolikazi amalunga ebandla leZANU-PF yiyo athwalisa nzima kakhulu amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-ZPP ithi amapolisa ahlukumeza abantu abedlula kancane amakhulu amathathu lamathumi amahlanu 354 ngontulikazi. Inhlanganiso le ibika njalo ukuba ibandla le-CCC lalo lahlukumeza abantu abafika phose amathumi amathathu 29 ngontulikazi. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba abantu be-CCC bahlukumeza uZulu.
Singake saku philisambe sikuvume ngoba akula muntu owabuya kithi ezedinga esithi ngekuthiwa verification. Yikho besibona ngani ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezanu. Kulo mhlobo uyibona ngani ngabantu abazenza i-CC benze ukuganga sekuzathiwa yithi thina vele asivumelani lodlame. Umuntu olodlame kithi sase simxotshi. Njalo bonabo ababhala i-analysis leyo ababuyanga kithi ukuzabuza ukuthi lo liyamazi yini mbe lo liyamazi. So thina sithi hatshi asiladlame, udlame luvela lapho olukhona kuZANU-PF njengensuku zonke.
Umafa uphinde wathi
bangaki ababulawa yi-CCC. Izanu lama-records since Gukurahund Mbrambathina eKwekwe babulala uNube, khathesi babulale uMoblessing. So what else do they want? They want just bafuna uku-equalize nje ukuthi lathi singcole njengalabo.
Umnumzana Evidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi ibandla elibusayo lenza elikufunayo eZimbabwe.
Akumangalisi lokho kukhulunywa yi-ZPP ngoba yikho esikubona phansi kuso sonke isikhathi, ukwethusela abantu, ukutshaywa kwabantu, okwenziwa kabi kwabantu, ukuthathwa kwamalungelo abo okungahlonitshwa komthetho nje vele elizweni, okwenza kube mhlophe nke kucace ukuthi ukhetho olulandelayo luka-2023 ngeke lukhululeke. Ngokuba lokho okwenzeka namhlanje kulo mthelela okhethweni olulandelayo, kasikhangeli okwenzeka ngalolo suku ukuthi abantu bavotile yini, bafice kulama ballot paper, bafice kulama ballot box, bavunyela ukuthi bavote.
Kungonakala na Baba Ncube nxa lokhu kungaqhubekela phambili?
Sikhangela lasona lesi sikhathi ngokuba silomthelelo omkhulu kulokho kuyabe kuza kwenzakala. Nxa abantu amaqembu aphikisayo engavunyela ukuthi abambe imihlangano, engavunyela ukuthi akhankase ngendlela ekhululekileyo nxa kuqathaniswa lebandla elibusayo, kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Kanti-ke njalo nje siyabona ukuthi umthetho wesisekelo welizwe oyiwo ovikela lamaqembu labantu nje abezemisakazo, abehlanganiso ezizimeleyo, labantu bezimbabwe jikelele kabavunyelwa ukuthi benze lokho umthetho wesisekelo othi kabakwenze. Ngakho-ke kuyacaca ukuthi ilizwe kalikho endaweni efaneleyo, liyalahleka kakhulu, okuza ukwenza kube nzima kakhulu ukuthi laba bazama ukuthi baxhumane njalo lamanye amazwe okuthiwa i-re-engagement kwenzeke. Konke lokhu kuzalimaza zonke inhlelo zelizwe, kudilize ezomkhonomi, kudilize ezepolitiki, isimo sibe sibi kulalesi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF laye uthi
udaba olwethulwa yinhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu, njalo olukhomba ukubana zikhona inhlanganiso eziza ukuzofaka umoya wokungazwani, umoya wokuchitha, njengalokhu esikuzwe unkosazana Panda, uminister we-South Africa, ekhuluma elo Secretary for State we-America uBlinken, ukubana kulamazwe la ayesithumbile abuya la efuna ukuzochithiza njalo ukuzodala ukungazwani kwabantu kwele Afrika lapha, besenza ngoba bona belento zabo ababezifuna, befuna ukufaka ohulumende babo abazayenza intando zabo. Pho nangu omunye kathesi uhlanganiso lo olwe-ZPP ephuma esithi yena iZANU-PF yenze lokhu abantu babotshwa ngenxa yezepolitiki, kungasilo qiniso ngitsho. Abantu babotshelwa ubudlwangudlwangu lobugiliki abakwenzayo bebodwa hathi ukuthi bengamalunga amaphathi athize. Sikhangele umzekeliso ka-honorable ubaba uSikhala, umuntu owaphuma emgcekeni ku-social media wathi ukubana yena sesiyakwenza ubudlawudlango, sesiyakhoza i-violence enyathimi, and kwahamba kwenzakala khonokwa. So kwenzakele umthetho usumbambile. Nxa umbambile umthetho, nxa efika phambi komthetho wandaba, kwathola ukuthi hayi vele yena ebephume ekubheyili ephiwe ama-condition okuthi nanxa uphuma lapha akumfuzanga ubonakale usubuyela ku-social media, njalo usiyayenza izinto ezihambelana lobudlwangudlwangu.
Babathuma, kungamanga yini lokhu okwethulwe i-ZPP?
Baningi kakhulu amalunga e-TCS baziyo, njalo abasebenzayo babhizi bayakhankasa, bayahamba lapha ku-ground. Kalesi ngikhuluma so ngeke ngibone umama uMakhuphe ubhizi umama lwane uyagijima, uyangena emakhokho, baphuma emganwini, angene lapha, angene phansi, athi ayebonye athi ayengaphi, kodwa kakaze abotshwe, kakaze ahlukunyezwe, ngoba ukwenza kusemthethweni. Yena ngokwakhe umongameli wabo we-TPC uNelson Chamisa asikaze simbone ukuthi awubothiwe usemthethwandaba ngendaba zepolitiki. So lokhu kutshengisa ukuthi kona bona benza izinto ngendlela eyiyo esemthethweni, yikho bona umthetho ungababambi, umthetho ungabahlukumezi. Kodwa wena ungenza udlwangudlwangu uwedwa laphana, uzasithwala isiphambano sakho, akulali lokwezepolitiki. Ama-politicians maningi kakhulu, njalo baphuma nsuku zonke besenza into eyiyo, yikho bengahlukunyezwanga. Laba abahamba befuna ukwephula umthetho, and ungakhangela futhi it's always the same people all the time. Kanti yibo yini asebeqakatheke kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC, yibo yini asebekwazi ukukhuluma kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC, yibo yini bodwa asebekwazi ukwenza izinto ukudlula umuntu wonke ku-TPC na? So lokhu yikho okutshengisela ukuthi hhayi kukhona ukuchaya mani.
Baningi abantu eZimbabwe abathi bathwele nzima okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.